kuyisibuko phecelezi mirror eveza okuyikho kanye okwenzakala ezikolo. Silohlupho olukhulu kwezemfundo, uhlupho olwababalisi abangaholiwe, uhlupho lwabafundi abangenelisiyo ukuthola imfanelo zonke zemfundo. Singabuyela emuva siyekhangela inzira masanga commission report eyiyo eyasandulela ukungena kukharikhulamu yethu yokusebenza ngezamakhono. Yagcizelela ukuba uhulumende kaqale isikhwama phecelezi okuthiwa i-Education Equalization Fund esilenhloso yokulinganisa izikolo zonke, kungabi khona isikolo okuthiwa lesi sikolo asila ukuthini lokuthana. Kodwa-ke ngempumela zemhloliso ekakhulu le mhloliso kanhlangula isivezela obala uhlupho esilalo njengeZimbabwe.
Labo abangenelisanga ukuthi bayenze ikhala abatholanga ke ama-results abo, kutshoni lokho?
Indaba yekhala dala sakhuluma ngayo ekuqaleni kwayo ikhala iqala. Injongo yekhala kwakuyikuthi incedise abafundi bengafeyili phecelezi ikhala yi-coursework, okuthi vele nxa silanda ukuthi umntwana ayebhali O-level, umntwana ayebhali A-level, athole vele eselayo impumela. Iminyaka yonke le kusetshenziswa ikhala lapho eyaqala khona ayizange isetshenziswe. Kuyasethusa manje nxa sokuvumbuluka sokule mbiko yokuthi abantwana abaphindayo ababhalanga kumbe kabatholanga impumela yabo ngenxa yokuthi kababhalanga ikhala. Kukanti ikhala yona ivele yayisebenza ngipungipu. Ngifuna ukukubeka mgceke, thina njenge-athuzi sake sabuza kakhulu ukuthi kanti ikhala isebenza nini. Sibona izikolo zithola 0% abantwana behambe bele mpumela yekhala eyayingabe yenza nxa ethole impumela emihlanu emhlolisweni wakhe engatholi u-0.